Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ngomvulo mhla ka 7 Mpalakazi 2020 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
sithi langalizo ngokulahlekelwa nguJeanette Mnyaka. UJeanette Mnyaka bekungusisi obe esebenza lathi sinabe sincane ngendlela eyokuthi ube sifundisa esixwayisa lapho ufuna khona ukuxwayisa.
Intatheli izindaba elodumo ebisebenzela umsakazo weZBC uJeanette Mnyaka. Ungcwatshwe namhlanje ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngomgqibelo.
Sibhalile i-statement sizama ukuthi sicele uhulumende ukuthi akhangele inhlawulo yesithupha lesi njalo ukuthi yehliswe lokuthi kube le ndawo eziningi nxa umuntu ethe wasifuna nxa sikhangele kathesi indawo zakhona zilutshwane.
Abaphila ngokuthengisa abawoda kwele-South Africa leBotswana bakhala ngenhlawulo ephezulu yokuthola isithupha sokuthi umuntu uhloliwe i-COVID-19. Ugatsha lezokwethula kwemibiko lukhala ngokuthi alutholanga imali eneleyo yokusebenzisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Intatheli zindaba elodumo ebisebenzela inkampani yomsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC uJeanette Mnyaka. Ungcwatshwe lamhlanje emathuneni aweGlen Forest eHarare ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane weCOVID-19 ngomgqibelo ekuseni. Kulokukhalaza okukhulu kwabamankampani ezindaba ukubana aqakathekise ukulondolozwa kwezisebenzi zabo ngesikhathi ziquba umsebenzi. Lokhu kuza ngesikhathi inani labatholakala belomkhuhlane lo njalo bengazange bayethekelele kwamanye amazwe liqhubeka liqonga elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UMnyaka uba yintatheli zindaba yesibili ukukhulelwa yilo mkhuhlane ngemva kokubhubha kwenye njalo uZororo Makamba ngombimbitho lonyaka. Umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwangwa obekhona emngcwabeni kaJeanette Mnyaka uchaze omuyi njengomuntu owayezinikele emsebenzini wakhe.
I'm totally devastated. She loved her job so much that hapana mawiki akawanda angachita basa.
Ndokudala kukhulu uJeanette kulesemsebenzini emavikini ambalwa njengaphambi kokugula kwakhe. Wayewuthanda umsebenzi wakhe. Bangaki phakathi kwethu abayithandayo imisebenzi yabo? Bangaki abazinikelayo kulokhu abakwenzayo, kakhulu nxa ungumuntu osebenzela umsakazo wabantu ukufundisa uzulu lokumthokozisa.
Abenhlanganiso yezilwela ilungelo lentatheli zindaba ezigoqela eyezisacathulayo ye-Young Journalists Association Zimbabwe baveze ukukhathazeka ngokubhubha kukaJeanette bekhuthaza uhulumende labaqhatshi ukuba bathathe amanyathelo okuzilondoloza njengokuphathwa kwabakuhlangothi oluqakathekileyo lwama-essential workers olugoqela abongi. Isikhulumeli seyoja uLeopold Munende uncome uJeanette esithi yena labanye bakhe abasacathulayo bafunde okuningi kundlela aye kuba ngayo umsebenzi.
Sithi langalizo ngokulahlekelwa nguJeanette Mnyaka. UJeanette Mnyaka bekungusisi obe esebenza lathi sinabe sincane ngendlela eyokuthi ube sifundisa esixwayisa lapho ufuna khona ukuxwayisa.
Kodwa uMunende uthi bakhathazekile njengenhlanganiso ngokusilela kwendlela zokuvikelwa kwentatheli zindaba emsebenzini.
Sibona iCOVID-19 le isibulala intatheli zindaba okusho ukuthi thina njengentatheli zindaba kufuze lathi sinakekele besinike ama-face mask lenye i-protective equipment engenza sisebenze singikho enkosini.
Unkosana Bongiwe Dube wenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust eGwanda uthi njengelihlanganiso bakhathazekile ngendlela uhulumende aphatha ngayo udaba lwe-COVID-19.
Sukela ngoMashi kuze kube khathesi okokuthi sokule 9 months umkhuhlane lo waqala kodwa isindlela yama isolation centers ethu ilokhi fanana sengkhangelela njengaseGwanda iGwanda Provincial Hospital ayikwanisi ukuthi iadmit ama patients abe manengi awe COVID-19 kuyikuthi ngabe sidala kwalungiswa ezinye izindawo ngoba after 9 months sikhangelela ukuthi ngabe igovernment yethu sike yalungisa amanye ama isolation centers
kunje uMadube uthi lokhe isilela impahla yokusebenzisa ekuzivikeleni kuleli gciwane kulabo abasebenzisana loZulu sikhathi sonke ama essential workers
ungakhangela amapolice ukhangele ogadi benkambeni babe behamba bengelawo ama PPEs lalokufika enkambeni ziyashoda cene sebesenza lezi zokuziphekela ikanti ke kumele ukuthi ngabe kufika lesi sikhathi bayazinikwa yi-government
ngakwelakhe icele uhulumende uthi ukhathazekile ngendlela uZulu aseyekethisa ngayo ukuzilondoloza kulomkhuhlane engasazilandeli iziqondiso ezabekwa nguhulumende zokuzivikela ukuthelelanwa lula kwe-COVID-19 azifakayo laye elandela ezafakwa ngabe World Health Organizations uJanet uchiye umkakhe uJackson labantwana abane sebefika phose inkulungwane ezilichumi lanye 10,718 asebetholakale bele COVID-19 selokhu waqhamukayo kuleli lumkhuhlane ngenyanga kaMbimbitho kwabhubha abafika phose amakhulu amathathu 291 izigaba zemandebeleni yizo ezikhokhelayo kunani labatholakala belalo mkhuhlane zilandelwa lidolobha leHarare iningi lalaba bantu kungabangazange bavakatshele kwamanye amazwe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 la ku 7255 kHz ku shortwave
abaphila ngokuthengisa labawoda kwele South Africa la kwele Botswana bakhala ngenhlawulo ephezulu yokuthola isithupha sokuthi umuntu uhloliwe iCOVID-19 osokubenza babanjwe ngamandla ukuthenga izithupha ezamanga ezitaladeni. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association bathi sebebhalele uhulumende bemcela ukuthi ehlise inhlawulo yokuhlolwa leligciwane. Lokhu kubikwe ngumnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wale inhlanganiso.
Uhloliwe ukuthi kala gciwane leCOVID-19. Sikhuluma nje kunje eZimbabwe lapha abantu bakhangela babhadala ama $60. Sibhalile istatement sizama ukuthi cela uhulumende ukuthi akhangele inhlawulo yesithupha lesi njalo ukuthi yehliswe lokuthi kube le ndawo eziningi nxa umuntu ethe wasifuna nxa sikhangele kathe izindawo zakhona zilutshwane.
Unkosikazi Madade Ndlovu olilunga leBulawayo Vendors and Traders Association uthi iningi labo seliqonda ebantwini abathengisa izithupha ze-COVID-19.
Abantu bayafuna sibili ukucrossa but imali yangkhona efunekayo yiyo ebamba abantu ngoba antsho abona ukuthi imali abayi-chargeayo khathesi sokuze kusiba lama abantu abathi bona bayenza wona la ama-certificate enzizathola ukuthi ama-cross-border traders babawela kuma-scams wona lawo ukuthi umuntu uyabuye kutshela ukuthi hhayi mina ngicharge-a $40 omunye akutshela ukuthi hhayi mina ngicharge-a $10 but ngenxa ye-desperation sesigcina sesithenga sesiwathenga ama-certificates lana ufithi nxa usufika ngale bhoda sebefika vele bekuvalela phandle. Amaningi ama-cross-border traders asewile khona lapho endaweni ezinjengazona lezo baningi bakhiphile izimali zabo.
Unkosikazi Evidence Dube omunye wabathengisayo uthi ukuvulwa kwamabhoda kubancedi ngalutho ngemali ezifunekayo.
Kuzaba nzima ngenxa yama-requirements abawafunayo ukuthi bafune i-certificate and i-certificate yakhona ngokuzwa kwami ibiza ama-60 user. Imali esingakwanisa ukuthi siyenelise ukuthi khona thina si-raise ukuthi sithole leyo certificate ye-COVID. Ukuvulwa kwalibhoda ngibonakana kusoze kusincede ngalutho kathesi. ngoba kutsho ukuthi uzamele sibe silokhu sisebenza labo malayisha and umalayisha bayasibulala. At the end of the day sigcina iprofit yethu singasayiboni. Irisk yokukhukhulwa ngamanzi isihayi.
Umphathintambo wezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa uphendule ethi kakemukeli izikhalazo ezivela kwabaphila ngokuthengisa ngenhlawulo yokuhlolwa i-COVID-19. Imizamo yokuxhumana lomqondisi wezempilakahle kobulawayo uDokotela Welcome Mlilo yehlule ngoba ethe usabambekile. Ibulawayo lokho ihamba phambili ngenani labantu asebebanjwe iCOVID-19 izolo kuphela kulabantu abangamachumi phose amathathu i-29 abatholakale belegciwane edolobheni leli. Idolobho lonke lilabantu abedlula amakhulu amahlanu i-573 abagulayo okwamanje. Esilandelayo isabelo ngesemathebeleni South ngabantu abangaphezu kwamakhulu amabili lengxenye i-259 abagulayo kuthi iHarare ilabantu abangamakhulu edlula amabili i-210 abagulayo. Ilizwe lonke lilabantu abangaphezu kwenkulungwane abagulayo i-1547 kulabake balaliswa yelomkhuhlwane asebesilile abazinkulungwane phose ezithoba munemunye i-8880. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abantu abaningi bathi balethemba lokuthi uMnumzana Joseph Biden welemelika olungiselela ukungena esikhundleni sikamongameli ulakho ukukhuthaza ukuba nako enqabelwe ukwephulwa kwamalungelo oluntu kweleZimbabwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Bathi ubudlelwano belizwe lemelika leZimbabwe buqhathekile kakhulu, ngakho ke bafisa ukuba uBiden azame ngamandla wonke ukuthi akhulumisane lenkokheli yeZimbabwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe bangephuli amalungelo kwaZulu njalo bathuthukise umnotho ngemfanelo. Bathi kuyazakala ukuba uBiden ngomunye walabo abantu abakhudaza ukulotshwa komthetho wokujezisa inkokheli yebandla leZANU-PF weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act ngomnyaka ka-2001. Phansi komthetho lo, ilizwe leMelika lithi kumele eliZimbabwe liqhube ukhetho olubalulekileyo kwembiwo ngemfanelo igolide lokunye kungephulwa ilungelo likaZulu njalo kuvuselelwe umnotho. Elemelika lethesa enye inkokheli yebandla leZANU-PF izijezo zenotho lisithi bephula amalungelo kwaZulu. Umnumzana Brilliant Mhlanga ngomunye wabantu abathi uBiden ukhangelelwe ukuba uzazama ngamandla wonke ukuthi alungise ukuhlupha abantu bakweleZimbabwe.
Cabanga ukuthi uBiden uzayenza ngcono kulo mongameli Trump ekhetha ngekhala ukuthi abamhlophe kuye yibo ababebuya kuqala.
Lokhu kusekelwa umnumzana Clifford Ndlovu ohlala ezimjabule eNyamandlovu esabelweni seMaterial North.
Umongameli omusha lo engangena mbona ubudlelwano kuzabe buhle kakhulu leZimbabwe, ngoba layo umongameli wethu ubaba uMnangagwa ukhanywa kuvuma ukuthi besebenzisane. So i-America uma ingasebenzisana leZimbabwe, ilizwe lethu lingabe lokuqonda kwezinye izinto kakhulu kakhulu. So siyayijabulela le nto kakhulu. Akangeni umongameli omutsha mpela, engene kangene kangene. Sibona ukuthi uguqulo bakhona lapha neZimbabwe, bengena belungu bebuye belungisa izinto lezi ezifuna ukulungiswa yibo. Ngoba vele laba bantu siyabadinga noma ngeze senzeni senzeni. Siyabadinga eqinisweni siyabadinga.
Umnumzana Isaac Mpofu odabuka eMadabe laye uthi ulethemba lokuthi uBiden uzasebenza ngcono labantu ukuzwekazi leAfrika.
Ngizwa nami enhlizweni yami ungani ngilokujabula ukuthi lo baba engangena esikhundleni ikhona into ongayiyenzela iZimbabwe. Kodwa kungase Zimbabwe kuphela, Africa as a whole. Ngoba ngumuntu onjani engibone eletha umuntu omnyama ongumama futhi ukuthi amncedise lapha. So ngicabanga ukuthi uzaba lozwelo lokuthi abantu base-Africa labo bathole ukuphila ikakhulu iZimbabwe. Ngoba eZimbabwe ikhumbule ukuthi abantu beMelika bayifuna kakhulu ukuthi ngabe bengaphila khona. So bazoncema kubonakala ukuthi kuzohamba njani. Labo abantu baseZimbabwe abafana nobumnankako kufuna bazithobe balungise bangahlukumeza amalungelo abantu.
Kodwa umnumzana Joseph Juma owebandla leZANU-PF uthi uBiden ngasuza kuqule lutho eZimbabwe.
Akangiboni lutho olungatshintsha ngokungena ukamnuzana uJoseph Biden esikoleni xa sikhangela ubudlelwana bethu leMelika. I foreign policy yabo indlela abayenza ngakho ayilani lo muntu, ayilani lamaphati abo khona ngale ilobu America phakathi andibama ngakhonoko. Sibonile uObama wangena sacala ukuthi songena umuntu omnyama kuzalunga, akulanto yatshintshayo. Ngakho-ke mina isifiso kuphela ngilaso ukuthi ngabe iMelika iyakhangela iZimbabwe lamanye amazwi nje iwabone as equals, isincedise from an innocent and equal position, hathi ukufuna ukubana basibambezele basiphushele phansi ngesikhathi sonke.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Charles Moyo.
Alobuthi uBiden engangena nje ezama ukuthi khona asize ilizwe leZimbabwe. Ayi ilizwe lena vele ufana lo muntu othela amanzi phezu kwedwala. Ilizwe lakhe livele ngeke lisalunga. Angeke lilunge kulesi phathamandla zeZANU-PF.
Izijezo zenotho zetheswa abantu abakubandlela zeZANU-PF abedlula amachumi ayisitshiyangalombili 83. Lamakampani afika phose amachumi amane 37. Ilizwe leMelika lithi kumele kube lenguquko elizweni kungakesulwa izijeziso lezi. Izijeziso lezi ziphansi kohlangothi olubizwa ngokuthi yi-Office of Foreign Assets Control. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguKip Stube.
Live talk lamhlanje siqhubekela phambili sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe kanye lasemhlabeni jikelele kanye lokwenzakala eMelika ngemva kokhetho lokudinga umongameli. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Bezindala zombili kungxoxompikiswano ngaphambilini kokhetho lokudinga amalunga edale leSenate lakwele Melika phela isigaba seGeorgia. USenator Kelly Loeffler webandla lama-Republicans uncintisana lomfundisi Raphael Warnock webandla lama-Democrats. Olwisa ukuthatha leso sikhundla kukhetho oluzakwenziwa ekuqaleni kwenyanga ezayo kazibandlela. Umongameli Donald Trump weleMelika ubike ngesonto ukubana umcebisi wakhe omkhulu kwezemithetho uRudy Giuliani uhlole watholakala ele COVID-19. UGiuliani ubehamba-hamba endaweni eziningi zelizwe incedisana noTrump ukuphikisa impumelo yokhetho lapho anqotshwe ngumnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats. Kodwa lokhu esala ubana unqotshiwe esithi wacilwa kulolu khetho. Osemele ukufungiswa ukuthatha isikhundla sokuba ngumongameli weleMelika uPresident-elect Joe Biden ukhangelelwe ukukhetha umtshutshisi omkhulu esigabeni seCalifornia u-Attorney General Xavier Becerra ukuba ngunobhala wogatsha lwezempilakahle. UBecerra uzaba ngumuntu wakuqala wesilatino ukukhokhela lolu gatsha. UZulu waseGhana ubevota lamhlanje ukhetho lapho ukujikelisana khona umongameli Nana Akufo-Addo obusayo okwamanje lomphikisayo umnumzana John Mahama elizweni elibikwa ukuba lilokuzinza emhlubulweni wangentshonalanga yezwekazi le-Afrika. Lobanje eleZimbabwe leSouth Africa esithi kuba lobubelo empini yokulwisana legciwane lengculaza ele HIV and AIDS. Izizalwane zeZimbabwe eziphila laleli gciwane kwele South Africa zithi zithwele amagabhavu zayo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa. Inhlanganiso yabeZimbabwe abaphila legciwane lengculaza labangelalo leligciwane ababasekelayo e-Asakaneni Health and Wellness bathi bukhulu bunzima obubhekane lamalunga abo kwele South Africa. Umnumzana Stanley Ndlovu, umgcinihlalo walenhlanganiso, uchasisa ngenhlupho abeZimbabwe ababhekane lazo.
Yeah, I think uhlupho abantu bakithi abahlangabezana lalo uhlupho lokuncisha i-treatment ngapha emazweni, especially ku-South Africa naseBotswana. The terms yabo ungasebenzi ongela amaphepha aneleyo angapha amaphilisi ephelile. Ufuna usizo laphana abakuncedi bathi hayi awula maphepha kodwa akusiyo wonke kwezinye indawo bayakusiza kodwa kwezinye indawo kusalo hlupho kakhulu ekusizweni kwabantu.
Uthi iningi lezalwane zeZimbabwe bathatha amaphilisi abo ekhaya kodwa-ke uthi lakho lapha sekulo hlupho ngoba i-COVID-19 yenze kwaba nzima ukuthi asebephelelwe ngamaphilisi bayewathatha ekhaya loba ukuwaphathiselwa kubomalaysha. Labo sekufanele ukuthi bayehlolwa ukuthi igciwane selinganani egazini labo. Uthi balo hlupho nxa bengenelisanga ukuya ekhaya ngoba izihlobo zabo ziyawancitshwa amaphilisi kuthiwe abazibuyele bona. Esinye sizalwane seZimbabwe esiphila legciwane kwele South Africa sithi lokuthi bawathole emakilinika kwele South Africa kulobunzima obukhulu kakhulu.
Ukuthi ngiyathola ekliniki zalapha eGoli kuyiprocess. Uzothola abanye abazokumbuluzela mawuthi athi bakutshele ngamafayili, bakutshele ngekhadi. Mina nginekhadi le lokucollect medication yami lihlala ekhaya. Mina what I do ngihamba ngoDisemba ngisiyayenza ama-blood test for ukucheka ama-viral loads ami, then bese beyangicollectela usizo osekhaya.
Umnumzana Ndlovu yena uthi bekuzaba ngcono aluba baphiwa amaphilisi okwenyanga ezisithupha hatshi okwenyanga ezintathu njengalokho okwenzakala khathesi. Loba nje uhulumende we-South Africa ibike ukuthi kunenga sekufezile ekuliseni igciwane lengculaza kulabantu abedlula izigidi ezisikhombisa asebebanjwe ligciwane lengculaza kule-South Africa. Umsekeli kamongameli umnumzana David Mabuza ukuthi kusase kunenge okufanele iSouth Africa ikwenze ekulwiseni lomkhuhlane kuzizalwane zayo.
Our task at hand is facing more tangible hurdles.
Kusafuze sidonse amasokisi ukuze sifinyelele kuzinga elifunekayo lokuhlola ukutholakala kwamaphilisi lokunathwa kwawo.
And protection measures against HIV infections are underutilized.
IZimbabwe layo isanda kubika ukuthi phakathi kwabantu abayisigidi lenkulungwane ezingamakhulu amathathu 1.3 million abaphila legciwane lengculaza kulaba zinkulungwane ezilikhulu kuphela 100,000 abangakangeni ehlelweni lokwelashwa. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo. Ugatsha lwezokwethulwa kwemibiko luthi alutholanga imali eneleyo yokusebenzisa. Lokhu kuphume ngemva kokwethulwa kwebhajethi yalonyaka lapho lolu gatsha lukhala ngokuthi lwabelwe imali encane nguhulumende yokusebenzisa ngomnyaka ozayo. Umlondolozi Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuveza ngumabhalane omkhulu walolu gatsha umnumzana Nick Mangwana yena othe udaba lwemali lolu luphazamisa kakhulu ukuthola kwazulu weZimbabwe ulwazi olumele aluthole kugatsha lwakhe.
Ugatsha lwezokukhishwa kwemibiko ukuswelakala kwemali efika 295 million kuphambanisa kakhulu ukusebenza kwethu. Ayingakatsho lutho, ngingaqhubeka ngilitshela ukuba kumele sibhadale amagetsi amanzi, sibhadale i-T1. Lokhu kuphazamisa kakhulu umsebenzi wethu.
Umangwana uveze ukuba loba nje uhulumende ephe amankampani imvumo yokusakaza umabona kude kuza kuba nzima ukuba amankampani la aqale ukusebenza. Uthe inhlangothi ezifana lenkampani ye-ZBC, Olwe Broadcasting Authority of Zimbabwe le-Commission ye-Zimbabwe Media Commission kazila mali eneleyo yokuqhuba umsebenzi.
Ayisithi sodwa esiphambanisekileyo, ungakhanyela ingatsha zethu ziphazamisiwe kakhulu ngoba ziyasincedisa ukwenza umsebenzi. Konke esikwenzayo akwenzakali nxa ingatsha lezi zingatholanga usizo oluvela kuhulumeni.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kuqakathekile ukuba imali ephiwa ugatsha lokwethula kwemibiko yengezelelwe ngoba umsebenzi eziwenzayo umningi kakhulu. Omela inhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, umnumzana Jerry Zingwevu uthi imisakazo yezigaba kumele iphiwe usizo phansi kwalolu gatsha.
Mina ngombono wami
ngikubona kufanele ukuthi uhulumende weZimbabwe axhase imisakazo yomphakathi esithi ngama community radio stations ngenxa yokuthi bebonakele indaba zokusakaza lezi ezebroadcasting izinto ezifuna imali eningi ukuthi uziqalise.
Umangwana uthi ziningi inkinga okumele eZimbabwe izilungise ezigoqela umkhuhlane we-COVID-19 odinga ukuba ugatsha lokwethulwa kwemibiko lusabalisise ulwazi lokuzivikela lokunye. Ethi kunje umsakazo kahulumende we-ZBC kawenelisi ukupha uZulu ulwazi lonke olufunakalayo ngenxa yokuswelakala kwemali. Ngakho-ke ngabe uhulumende uyakhangelisisa imali ayipha lolu gatsha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe emdlalweni wenguqu, uTondereya Indiraya, usola abadlali ngemva kokuphelelwa ngumphako kweqembu leli kumncintiswano weCOSAFA oqutshelwa kwele South Africa kulezi nsuku. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Undira utshele intatheli zindaba yokupheleni komdlalo weqembu lakhe leMozambique. Wona uphele iqembu leMozambique linqobe nge-2-0 ukuba imbangela yokunqotshwa kweqembu lakhe ukuba badlala labo ngabaphekekanga bavuthwa kuhle.
Ungakhangela obekusilela kweqembu lami ukungenelisi ukutshaya ibhola liqonde esangweni. Lokunye nje okudingakala ukuba umuntu adlale ibhola, ngitsho izinto esikhangelele ukuba wonke umdlali wenguqu ezenelise, njalo nxa abadlali besehluleka uzenza kusuka kube nzima. Lo ngumbiko okumele siwutshele abayuba abakhulisa abadlali laba singaphindela ekhaya ukuze abadlali bekhuliswe kuhle. Kuyadanisa ukunqotshwa ngalindlela, kodwa yikho okwenzakeleyo.
Intatheli zindaba ezemidlalo uNesh Mgogwarira uthi uNdiraya akatshiyananga ngitsho lo muntu obazayo othi angabaza izinto ezingacaciyo abesesola izando lezipikili zakhe.
Kuyinhlamba enkulu kuma coaches development ukuzwa ucoach we-under-23 uTondera Indiraya ekhala ngokuthi abafana abaqekeshwanga kuhle bekhuliswa. Umuntu onikwa icala nguye ngoba wakhetha abafana abangayisibo. Aluba yena wayengomunye wayezakhuluma nama coaches lawa a-development emnike abafana abafaneleyo, ngoba labo babe bayakhala njalo bayakhala ngaye bayamsola njalo abafana abakhethayo besithi kulabafana abangcono ababemele bedlale laphana kodwa abasakhethwanga.
UNdiraya nguyophi umsebenzi wokuqeqesha iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili kumncintiswano weCOSAFA, loba nje yena engumqeqeshi weqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili lantathu aphinde njalo abe ngumsekeli kamqeqeshi weqembu lama-Warriors. UPhilani Ncube nguye owayekhethwe ukuba ngumqeqeshi weqembu lamaunder 20 ngesikhathi kusethulwa amagama abaqeqeshi bamaqembu esizwe. Iqembu leZimbabwe lihleze endaweni yesithathu engalaneni yesoya sikaGroup A nilomklomelo owodwa eliwuthole ngemva kokuba libe ngumtshikile obhanqa 2-2 leqembu leSouth Africa emdlalweni walo wakuqala. Emdlalweni walo wesithathu njalo ngokugcina kumidlalo yezibaya, iqembu leZimbabwe lizadlala lele leSotho okuyilo lihleze emsileni lingela ngitsho lowodwa umklomelo. Phezu kwengalane kuhlezi iqembu leMozambique lona ile miklomelo yesithupha, kuthi eleSouth Africa lisendaweni yesibili lile miklomelo emine. Amaqembu azaphutha imidlalo yezibaya ehlezi phezu kwengalane yezibaya ezintathu azadlulela kusigaba esilandelayo sesemifinal, ndawonye leqembu elizabe lile miklomelo eminingi kulawa azaqeda imidlalo yezibaya esendaweni yesibili. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singekehlukani izihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Yintathele izindaba elodumo ebisebenzela umsakazo we-ZBC uJanet Mnyaka ungcotshwe lamhlanje ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngomgqibelo. Abaphila ngokuthengisa bewoda ekwele South Africa lakwele Botswana bakhala ngenhlawulo ephezulu yokuthola isithupha sokuthi umuntu uhloliwe i-COVID-19. Ugatsha lwezokwethulwa kwemibiko eZimbabwe luthi alutholanga imali eneleyo yokusebenza ngomnyaka ozayo kubhajethi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uMpresident Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lila